umbiko owethulwe lugatsha lwe-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele zifuna ukukwenza. Bangaxoxisana lohulumende besingathi i-central government kuphela nxa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale. Kodwa-ke i-devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni, amandla ezigabeni, amandla ebantwini. Kodwa nxa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokhu bengazange babuzwe, batsho bona abakutshoyo, khonokuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso. Ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ngokuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe lamandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze okungathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle loludaba?
Okumele kwenzakale ukuthi ama-councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimota zokucitha imililo zibe ziningi kuma-councils achiyeneyo, katsho ukuthi ama-council wona kadinga ama-quotation alezo zimota, njalo bona ama-council asezazikhethele ukuthi afuna ukuthenga ngaphi lezo zimota, kulokuthi bahle batshelwe le-price yokuthi imota zakhona zibe ziyimali engaka. Khonokuyana-ke yikho okudala ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ngoba yena lo ohamba owakwenza i-quotation angazangaconsulta ama-councillors kumbe ama-councils achiyeneyo ukwenze njani. Because nxa sikhuluma nge-devolution sithi amandla ebantwini, amandla ezigabeni, izigaba lezo eziyabe ziyizwe ezivumileyo iziphi nxa kuyikuthi ama-councils lawa athi kakwazi ukuthi kuhambe njani. Yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhatshana khonale ukuthatha ngaphi khonokho. So yikho esikusolayo khona ukuthi kathi bakwenza njani, ngoba sikhangele ukuthi ilizwe kade silibe selisondela ku-full implementation of i-devolution. Kodwa nxa lokhu sicentralize izinto zonke, then njengeZimbabwe kasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula luhamba njani lona kulezi insuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulawa City Council okwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvike epheleleyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela iskeju sakhona, kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso. Uzafika ukuthi engxa yamanzi kwezinye indawo azafika after 12 hours or kwezinye indawo azafika after 20 hours kusiya ngokuthi bangaphi komanga. Kwonokhayana-ke yikho esingani thiwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30 kawavulwe ngo-7:30 hatsho ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9. Khonokhayana-ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu ngenxa yokuthi umuntu uyabe eplanile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka esithi i-water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi-ke asevulwa kawavulwe ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungaze kwacina sokusiwa lezi ngcekezi ezindlini ezishiyeshiyeneyo. Khonokhana kungacina kubangela ukuthi kube lokumemetheka kwemikhuhlane egoqela okholera leminye nje ebangelwa kungayikuswelakala kwamanzi.